imali yena kasiyemukelanga njengoba sikhiwe ukuphepha lethu silibhalileyo sazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvumi ngoba esikukhangelele kathesi ikuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga nanko phela sonke isikhathi awukhulunywa ngemali yezisebenzi zikahulumende kubuya kuhanjiswe ufananise kuqathaniswe lale abathi i-TDL i-Poverty Data Line iyimali ekhomba ubuyanga kumbe sithi thina imele itholwe ngumyanga oselizweni singeke sathoke ukuthi ababalisike bakahulumende kumele bafaniswe lobuyanga njalo-ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment le phela bathi iwenelisa olokho enzele ngikuphila ngaza ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni siwalileke lokho sathi thina ukuze ibhaskiti yambalisi ithengise ukuthi yena uvele usebenza nje uvele uklasi sithi thina yimidiklasi asingeke samfanisa-ke lo myanga eceleni singeke sathi thina uphofo phezulu njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class kathi siyaqala nini sokusele minyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehlika khona ku-2030
kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo lisibona njani vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitshala enelise ukuya emsebenzini
yikho sisalile lesi silinganiso ngoba isilinganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi ngoba nxa uthena 100% of 18,000 ukuthi ngiye ku-32,000 ngenye indlela utho ukuthi ngisuke kulokhana engenguhola ekuqaleni lapha imali yaqhala i-18,000 ilingana le-$100 namhlanje i-36,000 ilingana le-posa ithi mina ilingana le-$50 kumbe ngithi mina $33 so ngenxa ye-$33 imali okuthiwa ngizayihola nxa ngisisebenzi sakhomente siphansi iyanga but nxa ngumbali kuthiwa ngiyaqhola $61 isingikhupha engizenaphi phezu kwemali kade ngiyihola ngoba 175 kuhlanganiswa lalenye edingiuma-US dollar umashi ibeyimali kodwa khathesi akuseludo ngako nxa ukhulusithi wena-100% ungaze wafake abe ngangama-percentage nxa evele imbolo oqala kiyo iphaa xa ekwesi ndawo yikho phela esikwalileyo ukuthi hhayi kasiguquleni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumente sisukela ngaphi indima yakhona lapho esiyihlaba khona vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na kumbe vele sesayinciphisa sayenza kancane yikho osokubuyele nabo bayehlanganisa imbono njengohulumente baphendukele mpendulo athe bona mhlawumbe ngemva kweviki bangazalo mpendulo
manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo lizathatha nyathelo bani sizabona na litshengisele
okokuqala kristi kakuhlezi kukhulunywa ngokuthi sizavele sithwale intonga singakaqedi angithi ukuthi okudingize ngithi mina siyathuza kusesehluleni sokusekuhlula ingqondo kwehlula le mbono kwehlula yonke imizamo kulabo kuthazi kuna kazilekwe phela kukhale kwehlule ehlule ehlule ehambe ayenqandi inkomo etshonyeselusa xa ukuthi uvele usehlule kodwa kwamanje sithe ithuba lengxoxo ngakho-ke umbuzo wakho ngamakafithanithi mina sizoyichapha lelo bholokho sesilitholile